kusukela kudala kade sikhuluma ngako ukuthi kumele sihole imali efana nalayo nale ephezulu kwe-poverty datum line.
Ye manje njengoba usitsho wena ukubana kwakusukisela kudala kuloku kukhulunywa, libona ngani asonkulumo yini kuphela imali izaba khona yini?
I think khathesi asisakhangeli ukuthi imali ikhona yini kumbe imali ayikho. Singathi i-argument lesi singayikhangela nje sithi imali kumele ibe khona kuhulumende because akhona ama-activities khonapha ayenza ukuthi imali ingene kuhulumende. So imali kumele ibe khona.
Ye manje sike sezwa kukhulunywa ukubana imali elifunayo leyi poverty datum line lifuna uqalisele khonapho kodwa lifuna abanye baze bathole efika kuma $1,000. Kuloku kunjalo yini?
Ngathi negotiator thina sikhangela imali yephansi ukuthi umuntu osebenza kokhulumende ohola imali ephansi kumele iwe ilingane le poverty datum line. Kodwa i-ceiling yaphezulu asifaki i-ceiling phezulu. Siyashiya kunjalo kwenzela ukuthi ngathi negotiator kungayenzakala ukuthi thina singathi sifuna imali engaka phezulu kodwa yena uhulumende wayefuna ukuthi usinika edlula yona leyo. So phezulu siyashiya kunjalo kodwa phansi siyafaka ukuthi isisebenzi esingahola imali ephansi kumele iwe i-poverty datum line kodwa phezulu siyashiya kunjalo.